Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zisithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho osokubangela ukuqansa kwaleli nani. Uzulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lamaqhawe ele Heroes Day okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isigaba seManicaland silahlekelwe ngabantu ababili izolo nge-COVID-19. Omunye ofele esibhedlela, omunye watshonela ngekhaya. Lokhu sokukhweze inani lasebebulewe yilo mkhuhlane kwaba likhulu lane i-104 okwamanje. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebehloliwe ukuba balegcikwane leli loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu 149,748 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,047,218 labulala inkulungwane ezidlula ezingamachumi amabili lantathu 23,253 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekolishini le-John Hopkins University babika ukuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezingamachumi amabili 19,895,082 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 731,864. Ingcwethi wezempilakahle zithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi ye-COVID-19 ngokunye osokusenza inani labatholakala belalo bengalambali yokuya kwamanye amazwe liqanse eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Inani labatholakala bele COVID-19 bengazange bethekelela kungaba kwamanye amazwe loba lapho elibhahe khona liqhubeka liqonga osekudida ingqondo yabanengi. Ingcwethi zezempilakahle zicebisa uZulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa nguhulumende elandela ezabekwa la yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. UDokotela Xolani Ndlovu ngenye yalezingcwethi okhuthaza ukuqakatheka kokuzivikela.
Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini uma kungela sizathu esibalulekileyo ukuthi umuntu aphume phandle. Uma kulento eyenza ukuthi udinge ukuthi aphume phandle, kufanele ukuthi umuntu wonke afake imask. Lokhu kuyinto esemthethweni ongenza ukuthi ubotshwe ubhadalisele fine uma ungatholakala ungelayo leyo mask.
Lalawo ma-mask uDokotela Ndlovu esithi kuqakathekile ukuba agqokwe ngendlela eyiyo eqondileyo.
Njalo nxa ufake i-mask igqoke ngendlela efanele, ifanele ukuthi ivale amakhala kanye lomlomo. Ungahambi uvule amakhala ngoba ngesikhiwa sithi defeats the whole purpose of using the mask.
UDr. Gary Shaba uthi bakhona abazitshelayo ukuthi bavikelekile lapho begqoke imaski zabo kuphela bengazi ukuba zikhona ezinye indlela eziningi ezingasabalalisa lomkhuhlane.
Esesikunanzelele ukubana amamaski anika abantu igunya elokungani sebevikelele emkhuhlaneni lowo. Nxa sinanzelela lomkhuhlane uyahlala endaweni ezinjengesezivalweni kumbe phezu kwamatafula kumbe uyakwanisa ukuthi uthole nxa omunye ngakhuhlane. ehlele esegcereni kwakho. Okwenzakalayo kubana nxa umuntu segqoke imask usezibona evikelekile kakhulu kulo umkhuhlane, kodwa lokhu kungasiqiniso. Usungawuthola umkhuhlane ngokwenza njani? Ngokubamba, kumbe kungaba kuyitafula, kumbe ukubamba imali, kumbe ukubamba, kumbe zingaba zifoni esisebenzisayo. Ngokunjalo inkuthazo ngeyokuthi imask yodwa kayisiyo evikela umkhuhlane, kodwa okunye okubalisela ukugeza izandla lakho kunjani kuyancedisa.
Ukusilela kwendawo lapho inengi likaZulu elingayahlolwa khona lanxa zingakabi khona izibonelo zokuba umuntu ulayo nalo bahatshi i-COVID-19 ibikwa kungenye imbangela yalokho kuquqansa kwenani. Osakhulayo waseHarare uSteven Sibanda uthi kuqakathekile ukuba umuntu wonke ahlolwe azi ukuba ulalo nalo bahatshi lelo gciwane.
Mina ngombono wami ngicabanga ukuthi abantu bonke kumele bathestwe i-COVID-19 ukuze sibe le actual number etshengisa ukuthi abantu abahlaselwe ngolo mkhuhlane bangaki eZimbabwe.
Okwamanje abogatsha lukahulumende lwezempilakahle lamanye amankampani amalutshwana avumelekileyo kuyibo abaqhuba lumsebenzi wokuhlola ukuba umuntu ulalo leli gciwane loba hatshi, njalo lokhu kusenziwa kusibanga sokuthi umuntu uselazo izibonelo ezikhomba ukuba kungaba ngeze COVID-19 na. Embikweni awethulele intatheli zindaba kunsukwana esanda kwedlula ngemva komhlangano wequla labaphathintambo, umphathintambo wezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uveze ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75% salo msebenzi wokuhlola uZulu igciwane le-COVID-19 ungoqhutshwa nguhulumende ezibhedlela zakhe ezehlukeneyo kulehlekana elihlolwa endaweni zamankampani azimele wodwa ezibhadalelwayo ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
UZulu weZimbabwe namhlanje unanze usuku lwamaqhawe olweHeroes Day. Okwakuqala selokho wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wabhubhayo. Kodwa iningi lithi ilanga leli livele kalitsho lutho ngoba injongo yamaqhawe yokuya empini yokukhulula eleZimbabwe lokho ingakafezwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ilanga lokukhumbula amaqhawe lonyaka kalizange libe lombuthano omkhulu njengemvama ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-COVID-19. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqakathekileyo wokunanzwa leli langa emsakazweni we-ZBC. Umnangagwa uthe uhulumende usenquma ukwakha izithombe zokukhumbula amaqhawe awomvikela wokuqala wamaNdebele afana lenduna uMtshane Khumalo, uMakoni, iNdlovukazi uLove K Khumalo, uMgandani Dlodlo, uKagubi, uChakiminuka labanye, njengalokho okwenziwa isithombe sikaMbuyane Handa eHarare. Njengenjayelo usole izithezo zomnotho ezafakelwe eZimbabwe ngamazwe aphetsheya afana neMelika esithi ziyenza umthwalo wokugcwalisa izisizo zikaZulu ube nzima.
Commemoration of our National Heroes Day. This occasion
ngesikhathi sinanza ilanga le-Heroes Day, ilanga leli liqakathekile kakhulu embalini yethu njengelizwe. Sikhumbula lokubonga amadoda labomama abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Namhlanje sinanza leli langa ngesikhathi abantu besihlasela.
Kodwa uZulu usole kakhulu isimo eseZimbabwe wamanje ngesikhathi sokunanza usuku lwamaqhawe. Omunye wabasola lindlela ilizwe elimi ngayo ngumnumzana iPitule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu, yena othi amaqhawe eZimbabwe afela ize.
Le iZimbabwe siyibona namhlanje iyasethusa. ikakhulu njengabantu bezaphu abalwela leli lizwe, maqhawe wonke afayo elwela leli lizwe, abantu abafela into engekhoyo.
Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyadanisa ukuba uhulumende kaMnangagwa usebhadala amakhiwa imali yomhlabathi wona oyinjongo enkulu yempi yenkululeko.
Laba abalalayo nxa bengavuka bengethuka kakhulu ukuthi kambe yikho sibili lokho esahamba sakulwela, ngoba amaqhawe ahamba alwela ukuthi umhlaba ube sezandleni zabantu. Namhlanje uhulumeni kaEmerson Mnangagwa uthathe imali engange 3.5 billion US dollars ethi yena uyinika abalimi abamhlophe akade belamaplazi.
Ingcitshi ecubulungayo zombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe intsha kumele icabangisise kabanzi ngelanga leli.
Leli langa lisikhumbuza ukuthi ilizwe lethu lathola inkululeko ngendlela enzima. Phezu kwakho konke kusikhumbuza isifutha sokuthanda ilizwe kwabanye abasaphilayo labanye abangasekho, okusenza njalo ukuthi uma thina sizikhangela kathesi njengentsha yaseZimbabwe kufuze sizibuze ukuthi silesifutha yini esasilalabo esibakhumbula namuhla.
Osakhulayo uMnumzana Munathe Mduta uthi kuqakathekile ukuba abatsha bafunde ekuzinikeleni kwamaqhawe wona ala impi besesengabantwana.
Sithakazelela ilanga elamaqhawe lamaqhawekazi afela inkululeko yeZimbabwe. Amaqhawe lawa bathi besiya empini yenkululeko bahamba bengamayuthi. So esingakufunda thina njengamayuthi akhathesi ukuthi sibe lesifiso esekubona ilizwe lethu liphumelela.
Ilanga leHeroes Day linanzwa minyaka yonke ngenyanga kaNcwabakazi kule nkuthazo yokuba uZulu akhumbule abaningi abalelwa uzibuso weZimbabwe. Abaningi elizweni kabafali qakathekisi kangaka leli langa besithi lisetshenziswa yiZANU-PF ukufihla okubi okwenziwa nguhulumende elizweni uZulu ehawula okunjengenkohlakalo. Abaningi bathi uhulumende kaselaso esineke okumele abe laso esatshengiswa ngamaqhawe alwela impi yenkululeko. Obona ngokwethula kwembiko ebandleni leZANU-PF uMnumzana Daphatswa Mgwadi uthi indawo ebekwa amaqhawe esizwe eye-National Heroes Acre eseHarare izaqhubeka iqakathekiswa lanxa amanye amaqhawe anjengomnumzana Robert Mgabe engabikwanga khona. Lokhu akwehlisi isithunzi sokuba liqhawe kwabo. Nanku kulamanye amaqhawe aphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa akhetha ukubekwa kwezinye indawo ezingasizwe Heroes Acre, abafana nomculi owayelodumo Oliver Mtukudzi labanye. Ngimelethiko 7 niseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ukusenjalo abalwa impi yokukhulula eleZimbabwe abangamaqhawe lamaqhawekazi emhlubulweni weMandebeleni baveza imbono yabo ngelanga lokubananza. Iningi labo lithi okwenzakala elizweni kusukela bethatha ilizwe kwabamhlophe kunxele njalo kulihlazo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Zimbabwe lathola inkululeko embusweni wabamhlophe ababencindezela abensundu ngomnyaka ka-1980 ngemva kwempi eyakhokhelwa ngamabutho awebandla lezaphu aweZipra lelezanu elezanla. Kodwa abezaphu bathi lokhe ilizwe balithatha kwabamhlophe umbuso okhona ubaphethe ngocuku njalo sekulihlazo abakuyela empini. Umgcini sihlalo weZipra Veterans Trust uMnumzana Benny Ncube uthi osokusenzakala elizweni ayisikho abakuyela empini.
Abakwanisi ukuthi bebe lokukwanisa ukuthi bethengele imuli zabo akade befisa ukuthi bebathengele zona. Njalo ngaleli langa lalamhla okubahluphayo ikakhulu abantu bezibave ukuthi nxa sikhangele kulokuhlukunyezwa esikuzwayo ukuthi kuyenzakala ikakhulu ebantwini abangomama besifazana labantwana. Okuyikho okusikhathazayo ukuthi kanti uzibuse sasidingela obana, sasidingela abantwana bethu, sasidingela umama ukuthi labo bezizwe bengabantu abakhululekileyo.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Benny Moyo uvumelane loNcube ethi abalwelanga ukuhlukunyezwa kwabantu inkohlakalo lobubi bonke obenzakala elizweni okwamanje.
Amaqhawe awulwelanga izizalwane zeZimbabwe ziye ezibhedlele ezingelamithi. Sasilwela ukuba sithole inhlalakahle, hayi i-corruption esiyibona lapha.
Unkosikazi Thoriso Phiri ngomunye wamaqhawekazi awaya empini yenake uthi ilanga lalamuhla liqakathekile libakhumbuza abanye babo abasala egangeni kuthi izihlobo zabo lokhe zingazi ukuthi bakuphi.
Kule second government ayisinanzi ukuthi kulamazipa. And ihistory ephumayo ayiseyiyo lethi nesiyazi. Sicela ukuthi kube le history ezwakalayo ngoba salwa impi okufana nayo.
Abalwa impi bekuviyo lezipra bonke bakhuluma ngazwilinye bethi bayabandlululwa kukho konke okwenzakala ezweni njalo uhulumende wakuqala lalo okhona manje ngabahloniphi kugcina kudala ukuba ilanga lalamhlanje liphele isisindo njalo lokuphuma kumabonakude lemisakazweni kungamanga okunye kuyababandlulula. Ekhuluma lamhlanje kumabonakude ngesikhathi kunanzwa ilanga lamaqhawe umongameli Emmerson Qambutso Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuba babambane njalo uhulumende uphakathi kokuqala ukwakha izithombe zalabo abaphatheka empini yendulo leyokuthatha ilizwe kwabamhlophe ukubhala imbali yokukhulula ilizwe kanye lokupha amabizo kuzakhiwo lemigwaqo ngemizamo yokunanza ilanga lamaqhawe. Ngimele isitudiyo Studio 7, ngiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa ikhumbule alenelisi ukungena kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane leli. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele China selefakele izizalwane zeMelika ezilithumi lanye 11 izijeziso zenotho ezigoqela amalunga edale leSenate athi uSenator Ted Cruz loMarco Rubio liphindisela ukufakelwa izijeziso ezifanayo kweziphathamandla zalelo lizwe leseHong Kong. Ngemva kokuba inkulumo zokuphuma le mali okumele ihlenge uZulu weMelika zehlule phakathi kwamalunga edale lePhalamende elizweni leli, uMongameli Donald Trump ugcine esayina isiqondiso ngomgqibelo sokukhishwa kwemali yokuncedisa kusimo sezomnotho oqhubeka uwonakala ngamandla ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kusolwe ngamalunga alelidale amabandla wonke awama-Democrats lawelakhe elama-Republicans. Ibhanga lamazwe womhlaba ele-World Bank libika ukuba kulezi gidi ezingabalikhulu zabantu bakwele Ethiopia abalakho ukubhekana lendlala embi njengoba udubo lobuyanga soluhlasele kakubi kulelo lizwe ngenxa yomonakalo odalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwezomnotho kulelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMaikobe.
Abalwela amalungelo amantombazana labesifazana bathi uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eZimbabwe soludala inhlupho kunhlelo zokufundisa amalunga ngamalungelo abo ukuze bafinyelele lula okudingakalayo empilweni zabo okufana lezembatho zokugcika lapho sesikhathini. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela loludaba ngocweleyo.
Obona ngemisebenzi kunhlanganiso lwamalungelo amantombazane eCatswe Sisterhood, unkosazana Deborah Mwathe uthi umumo lo ubangela ukuba iningi lehluleke ukuthola uncedo kwezempilakahle ukugoqela ukuhlela lokuhlelwa kwemoli ukuzivikela kwigcikwane lengculaza ele-HIV AIDS lokunye. Unkosazana Zanele Maseko osebenzelana labasakhulayo kudolobha lakoBulawayo uthi umumo wama-lockdown wenza abesifazane baswele le ndlela yokuzinakekela ngayo njengoba bengesenelisi ukuya hoda abakuthengisayo phandle kwelizwe.
Kuba baningi esembazile bakhala ngokuthi the sanitary way is very expensive and it's actually affecting those who are sitting home or running basebenzisa amanye amamizi amalembu yikho lapho abantu singathola khona cervical cancer.
Uthi okuthi ngakalayo ukuba kuphunywe le mizamo yokutholisa amantombazana labesifazana izembatho abazisebenzisayo lapho belandela ezama sanitary way. Amalungu edalela ePhalamende ambalwa agoqela uNkosikazi Priscilla Misiyairambwi Mushonga sebelesikhathi esithi bekhankasela ukuba amantombazana lezifundi batholiswe isanitary wear kungelambatalo. UNkosazana Nontobeko Dube osebenza lamantombazana phansi kohlelo lwesimba nehutano eMkuza lasemzingwane uthi kuphathisa kakhulu lokhu besebenzelana kakuhle lamantombazana kulezi ndawo. Uthi khathesi konke lokhu sokumile kuthi abantwana abanenkanje bengelasizo okungabangenisa engozini ngoba into eqakathekileyo iyukuvikela impila kahle yabo kuzifo ezithiyeneyo lokuzithwala bengazimiselanga.
Information going on is sexual and reproductive health and rights kuyinto nje esilelayo phakathi kwe-age group yona le esikhuluma ngayo ngenxa yokuthi isikhathi esiningi nxa singekhaya into engakhulunywayo xa sifika esikolo futhi into eyesabekayo.
Ingcishi zithi abesifazane lamantombazane edlula amakhulu amane 400 balahlekelwa ngumphefumulo nsuku zonke edabeni oluphathelane lokwalamisa kuhle imuli lempila kahle yabesifazana emkhonweni wase-Sub-Saharan Africa. Njalo ukusilela kokulinganiswa kwamathuba kwabesifazane labesilisa kubangela ukuqonga kwendaba zamantombazana azithwala engazimiselanga. Uhulumende wabumba ihlanganiso ye-National Family Planning Council waphinda wabeka imithethondaba eyama-victim-friendly courts lasemahofisini amapolisa kunkamba ezitshiyeneyo zonke bejongeke ukuvikela abesifazana ikakhulu amantombazana lapho behlukunyeziwe loba ukudlwengulwa. Ngimele iStudio 7 eHarare ngumaPeter Ntshambe.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangene lequla leziphatha amandla zikahulumende weSouth Africa elithunywe ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuzohlolisisa ukuthi kungabe kulokwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Nick Mangwana isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko. Abakuqula leli ngonkosikazi Baleka Mbete, Sydney Mofumati, Longwakho Ramachodli njalo bakhangelelwe ukuhlangana lamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Siyabona ke ukuthi ke laba abantu abathumele yebo umsebenzi nje wabo yikuthi beyobona isimo bebuye ke sebencoma kupresident uCyril Ramaphosa ukuthi kuzohamba kanjani. Kodwa ke uMnangagwa engumnangagwa akulindelekile ulutho olutheni azolwenza ngakho lokhu ngoba uma silandele izinkulumo zaba bezana uPF azithembisi ukuthi izinkulumo ezivumayo ukuthi akhona amalungelo abantu ahlukunyezwayo yigovernment yabo. Asilindelanga ke okutheni kuye uMnangagwa ngoba siyamuzwa ukuthi uyaphikisana nokuthi abantu bahlukunyezwe.
Khona ngapho kwele South Africa siyabona ukuthi kulabanye abakhankasela ukuthi kube nokuthula kwele Zimbabwe. Singathi indaba leyo ibhahile yini?
Okwamanje lilodwa kuphela iqembu kumaqembu aphikisayo akhuluma ngento yeZimbabwe. Amanye wonke athule. Singabala nje kuwa amaqembu amakhulu aphikisayo iDA, iIFP, awakaphawuli, awakaphumeli egcekeni ukuthi sizwe ukuthi bona bathini. EFF esiphumele obala njalo nje iyakhuluma ngamagama aqinileyo ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kube khona okwenziwayo ngohulumeni wezanu-PF. Kube ke nezinhlangano lezi ezemphakathi esingathi thina ama-civil organization, kodwa ke kumaqembu epolitiki cha awakhulumi nje ayithulela ngathi akwenzeki lutho eZimbabwe.
Kuyikuthi iqula leli lingahlangana labalwela ilungelo loluntu lamabandla aphikisayo?
Njengobani vele nje abantu bebasola, akukho lutho olutheni ngaphandle kokuthi bangabuya nezincomo. Izincomo lezo mhlawumbe futhi ezingenza ukuthi sibone uSirel ezuchairperson we-African Union. Kungela lutho futhi oluthena lwenzayo, ngoba phela vele laba bantu izanu siyayazi ukuthi sisebenza kanjani. Isengafika ibavala imlomo, begcine bengenzanga lokhu abantu abalindele ukuthi kwenziwe.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa. Iqembu lomdlalo kakhilikithi emlimela ilizwe le-Afghanistan libikwa selingasabuyi ukuzodlala kweleZimbabwe njengalokhu obekuhleliwe kungenxa yokuqansa kwenani lababanjwa belegcikwane le-COVID-19 elizweni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Cricket uDarlington Majonga uthi uhulumende walile ukubapha imvumo yokuba badlale leqembu leAfghanistan ngoba inani labantu asebetholakale belomkhuhlane weCOVID-19 liqhubekela phambili lokhu siqansa mihla ngemihla.
Tayibe neshubiro yekuthi
besilesifiso sokuthi sidlale njalo umdlalo wecricket elizweni. Ikhuluma kanje amalungiselelo okuthi sidlale leqembu leAfghanistan sesiwamisile. Lokhu kungenxa yokumemetheka kokubhane lweCOVID-19 elizweni lethu. Lokhu kwenze njalo uhulumende engezelele indlela ezikhangelelane lokuvukela abantu.
Iqembu leZimbabwe bekumele lincikelane leAfghanistan kumidlalo emihlanu yohlobo lwe-2020 kusukela mhla zingamashumi amabili lambili kunyanga kaNcwabakazi. UMajonga uthi ukungabi khona kwale midlalo kutsho ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuphuthise iqembu leZimbabwe ukudlala lamaqembu aba lisele Ireland, Australia, India kanye lalo ile Afghanistan.
Tayike takumbira hulumende kuti itibhume.
Sasicele kuhulumende ukubana asivumele ukuthi sidlale le midlalo njengoba sasithembise ukwenza konke okukhuthazwayo ukubana ugubhani lweCOVID-19 lungamemetheki. Uhulumende wathi akweneliseki njengoba amaqembu emidlalo avela kwamanye amazwe engavunyelwa ukungena elizweni lethu njengeyinye yendlela yokuvukela ukumemetheka kweCOVID-19.
UMajonga uqhubekele phambili wathi abadlali bazaqhubekela phambili bezilolonga bengakibo, njalo kungenzeka iqembu leZimbabwe liyedlala elizweni lePakistan ngenyanga kaMfumfu nxa isimo singaba ngcono. Umkhuhlane weCOVID-19 usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili selokhu uqhamuke kupheleni kwanyakenye elizweni laseChina, njalo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa emhlabeni jikelele. KweleZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezine abatholakale belomkhuhlane weCOVID-19, njalo sekufike abantu abedlula ikhulu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo. Y muchas de Finjanjin.
Doctor Hakan, hello. Yeah, what do I say? How can I help you? We are food and up.
Come on, you can't do it. I'm gonna go to the fish, 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 I'm gonna go to the fish,
Ehlukane. Ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phosa yezinhlanu 4649 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zesithi ukusilela kolwazi ebantwini ngengozi yegcikwane leli yikho sokubangela ukuqansa kwaleli nani. Siyugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.